Intshantshu zanyekenye kusigaba sekhasi le-Premier Soccer League iqembu le-Chikeni lichane lele wange umdlalo waze wafika emaphethelweni kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni emdlalweni obusenkundleni ye-Colliery namhla emini. Le mpumela itsho ukuba kuza kuba nzima ukuba iqembu le-Chikeni livikele isicoco salo njengoba lizithola lihlezi kwindawo ye-9 lile miklomelo elitshumi lane ngemva kwemidlalo elitshumi. Iqembu le-Chikeni litshiwe ngemiklomelo elitshumi lambili liqembu elihlezi phezu kwengalane ele-Highlanders lona elidibana lalo ngempela viki yezayo. Emidlalweni yesigaba se-Southern Region Soccer League edlalwe namhla, iqembu le-Amagagasi yilo eselikhokhela phezu kwengalane yemiklomelo ngemva kokunqoba iqembu le-Indlovu yanyathela nge-1 kanya namhla emini emdlalweni obusenkundleni ye-Chino Timber ese-Victoria Falls. Iqembu le-Amagagasi lile miklomelo ngamatshumi amabili lathoba munomunye ukuthi ngemva kwaloku leqembu le-Bantu Rovers elile miklomelo ngamatshumi amabili lesikhombisa. Emdlalweni obusenkundleni ye-White City koBulawayo iqembu le-Bosso 90 libe ngutshikilobhanqa 1-1 leqembu le-Bulawayo Chiefs. Iqembu le-Bulawayo Chiefs yilo liqale ukuhlohla ngehlandla lakuqala elo mdlalo njalo lihlohlelwe ngu-Remington Masuku, wathi ele-Bosso lilinganise ngehlandla lesibili elo mdlalo njalo lihlohle uMbekwa otshaywe nguThamsanqa Ncube. Umanager weqembu le-Bulawayo Chiefs uFarai Sibanda uthi abafana bakhe bayilahle ngokungahlohli kaningi ngehlandla lakuqala elo mdlalo lapho abakade bezibambe khona esidukwini.
First half ama-chances which we missed hayi bemaningi, and then sengikhangela futhi le ama-changes like ama-changes ethu ukuthi like abantu njengoba belimele, so ama-changes ukuthi every week we have to change someone, omunye abe se-recovery, then i-combination yangikhona ikanjani azani kanzima.
Iqembu le-Bulawayo Chiefs lile miklomelo elitshumi lathoba munomunye kodwa selidlale imidlalo eyithoba munembili kuphela ngoba like laphiwa isikhathi esokuba abadlali balo baphole ngemva kokuvelelwa ingozi yemota besiyadlala e-Victoria Falls. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, ngu-Joseph Njanji.